kwenzakala ngendlela eyayingazange inanzelelwe kumbe ibe yinto ekhangelelweyo ukuthi ingenzakala. Kakhulu khona lokho ukuthi laba amalwa ecatsha amaterroristi la athathe iframe China azenze zibe luhlamvu lokuthi kutshaywe abantu, kutshaywe izindlu, kube lokufa okungangalokho. Balunanzelela njalo labantu babo laba badlulayo, bayabananzelela, bayabakhumbula. Kuyakhanya sinto ukuthi uhulumende ngohulumende kumbe ngithi upresident ngopresident bayabuya beme babe yingxenye yokukhumbula lolu suku kuleso sigaba kumbe kuleyo ndawo lapho kwenzakalela khona. Lamabizo labo abadlulayo acindezelwa abekwa kuhle kulesikhumbuzo esihle esikhulu esinanzelelekayo ngeminyaka ngeminyaka.
Sesikhangela lona udaba lwamalwecatsha elemelika livikelekile yini ukuthi amalwecatsha awasaphongihlaselayo?
Hayi, angikholwa sibili ukuthi singathi thina bavikelekile. Ngibona ngathi lakhonapho kwakube lokuthula okuthile okwakwenzakele okwenza sengathi bakhohliwe ukuthi kulama-terrorist. Ngaleso sikhathi bekhohliwe base betshaywa-ke khona. So-ke lakhathesi lanxa kuyukuthi kungabonakala ngathi kuthule, kodwa ukuthula kwakhona ngakwaziwa ukuthi bacabangani, balungisani, balungisa nini, bazakwenzani. Ngoba angithi uzalandzelela ukuthi ngemva kokutshaywa kwama-towers lana kwaba lempi, izimpi ezaba khona. I-Melika yahlasela i-Afghanistan, yahlasela Iraq, yahlasela indawo zonke lezi, ngoba kwakucatshangelwa ukuthi laba ma-terroristi avelela kulamazwe esi-Arab. Kuba yilufa lokuthi kube isikhwili kubonabo ababethaywa. Isikhwili lesiyana akwaziwa ukuthi sizakhwitshizwa nini. Ngeza-ke sibili ngime ngithi mina hhayi, uyabona abeMelika sebenqobile amaterroristi la, ngoba angithi izinto lezi ziyabhoda njengakhalesi ukulwa khonokho okwenzakala phakathi kwe-Israeli leHamas. Kwesinye isikhathi kuba khona abantu abanye abahlala phansi bathi lokhu siza kukhwitshiza loba kanjani, ngoba benanzelela ukuthi iMelika yiyo esekela i-Israeli ukuthi itshaye njengalokhu ukutshaya ekwenzayo, ukuyidliza lokhu ekwenzayo lokufa kwabantu. Ngoba khathesi sokungaphosa kube labantu abayi-40,000 asebefile laphana eHamas. Yikho-ke angilaqiniso lokuthi ngingathi mina sokulokuthula, sebeqedile, sebelungisile, sebevikelekile.